sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Lamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 12 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bakhalala umsebenzi phezu kwesimo sesibhedlela ezingasela mithi lokunye okokusebenzisa.
Lapha amadokotela labo bastrikile bakugoslo bekugoslo ngendaba yezimali abazifunayo. Lapha imithi iyadula ngoba eyayitholakala isuka kuma-donors kulezinsuka kula mithi esuka kuma-donors.
Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usethembise ukusiza ilizwe leZimbabwe ngazo zonke indlela enelisa ngazo ezivalisa ukususa izijeziso zenotho.
Kwakwaba the 100 days laphana kwaba nakhona kuqala okunye afese ngenofisi. So asikabi kwazi enxa kungaba yikukhuluma nje okujwayele kuyikho kwepolitiki.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe umnumzana Tinashe Jonas ubotshwa isithi ufuna ukuyabopha umongameli Emmerson Mnangagwa nabasekeli bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Odokotela asebeqede izifundo ama specialist consultant kumbe senior doctors ngesilungu sebekhalele umsebenzi besithi umsebenzi unzima kakhulu ngenxa yokusilela kwezinto zokusebenzisa isibhedlela. Odokotela beParirenyathwa eHarare yibo asebeqale ukufaka phansi izikhali zabo. Bathi ababuyeli emsebenzini nxa umumo esibhedlela ungalungiswanga ngoba ususedlula okonakala okwakukhona ngesikhathi kuze kukhalale umsebenzi odokotela abasafundela umsebenzi nyakenye. Lokho ngokwakuqala ukuthi odokotela asebeqede izifundo bakhalale umsebenzi ngoba esikhathini esedluleyo kwandise ukukhalala odokotela abafundela umsebenzi abathiwa ngama-junior doctors ngesiNgisi. Namhla bekuselatshwa izigulane ezidinga uncedo lwesiphangiphangi abathiwa yi-emergency ngesilungu. Kwesatshelwa ukuthi ukukhalala umsebenzi kwabodokotela laba kuzasabalala kufinyelele amanye amadolobho. Umholi wesibhedlela sempilo udokotela Solwayo Ngwenya utshele Studio 7 ukuthi koBulawayo bebengakhalali umsebenzi udokotela. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo-councillor wedolobho leHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe ukuze sizwe umumo wesibhedlela osokubangele ukuthi odokotela bekhalale umsebenzi.
Ezibhedlela isimo kasimanga kahle ngoba abantu azabalazimali zokuthi bakwanise ukubhadala imali ezifunakala ezibhedleleni. Lapha amadokotela labo bastrikile bakuqale bekugoslo ngendaba yezimali abazifunayo. Lapha imithi iyadula ngoba eyayitholakala isuka kuma-donors kulezinsuka kula mithi esuka kuma-donors. Isimo sangikhona sesibi kakhulu ngoba ilizwe kalisatshengisi ukuthi vele kuya ngaphi. Inhlupho ezigcweleyo abantu sebeswelakala ngenamba enkulu kakhulu emalokishini lapha esikuwo. Sesithola udubo olukhulu wokuthi inkinga zangikhona seziningi kakhulu.
Nxa usithi isimo sibi kakhulu ezibhedlela simi njani, ungasichazela nje ngamafitshane?
Ungaya esibhedleleni ngathesi ungenamali ukuthi u-private doctor wakho akulande kuso, bayafika bakutshele kuphela ukuthi lapha singakukhangela sikunike incwadi ukuthi uyahamba wedwa uyozithengela imithi enje enje sebekuphumisa. Yisisimo esikhona kathesi, uyozibonela wedwa wena.
Manje bona abantu belokhu behamba inezibhedlela ezinjalo
abantu ye uma ungakayi khona awungazi lutho ukuthi kuyini indlela ozabanjwa ngayo. Uyabonga ukuhamba ngoba sisijayele ukuthi uyahamba esibhedleleni uma ungagula. Kodwa yikuthi ungayafika khona ngale lawe sizubonela wethu ukuthi laba bantu abalancedi abanika lona. Sibonga ukuphenduka lawe ngoba ula ndlela ongayiyala ngayo ukuthi uziphendukele uma beyitshele ukuthi siyasila mithi kambe uyozithengela imithi enje engakunceda kwesikhatshanyana otherwise simelele ukuthi izinto zizanjini.
Lo ngumnumzana Thamsanqa Hadebe, ukhansela wedolobho leHarare, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhonale esigodlweni. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usethembise ukusiza ilizwe leZimbabwe ngazo zonke indlela enelisa ngazo ukuze lithuthukise umnotho walo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubonge uRamaphosa ngokuchothoza izijezo zenotho athi ziqhubekela phambili zisinda umnotho weZimbabwe. Umnangagwa uthe uhulumende wakhe uzaqhuba inhlelo zokuguqula isimo esikhona kwezombusazwe kanye nakwezamabhizinisi ukwenzela ukuthi abafuna ukusungula amabhizinisi bevela kwamanye amazwe benze lokhu bechelesile.
The creation of an environment which welcomes business and investments from both local and international visitors remains high.
Ukulungisa umumo okhuthaza ukusungulwa kwamabhizinisi kanye lokuletha imali evela kwamanye amazwe kuphezulu kwenhloso zikahulumende wethu. Kwezombusazwe, uhulumende wami uzalondoloza ukuthula okuyikho okuqakathekileyo ekweneliseni inhlelo zethu. Sesiqalise uhlelo lokukhulumisana lamabandla achiyeneyo.
Kodwa uRamaphosa ubuye wakhuthaza umnangagwa ukuthi alungisise inkinga yezixhosha osomabhizimusi baphandle ukuthi bazosungulula amakampani eZimbabwe. Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Thembelihle Sihwa, yena oyizifundi zezenotho ekolishini le-University of Science and Technology, othe uhlelo olufana lokubambela abakampani ingxenye yesabelo kuxhosha osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi basungule amabhizimusi eZimbabwe.
Ya sesuzwile siyini umhlangano wathi khona phakathi kukamongameli lo mongameli wa South Africa uRamaphosa. Right, sibini ufuna ukuvumelana naye ngoba ukuze abantu abafuna ukuzoinvesta elizweni bebuye sibili kule mithetho eminingi abayesabayo njalo ingalungiswa maybe bengaqalisa ukubuya.
Intatheli izindaba yomsakazo weZBC unkosazana Judith Makwanya akasekho, ubele iminyaka engamachumi amahlanu lanhlanu i-55. UMakwanya ubhobhele esibhedlela se-Avenues ngemva kokutshaywa inhliziyo. Ubesaziwa ngokuloba indaba eziphathelane lokuhamba-hamba kwamnumzana Robert Mugabe sangumongameli welizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthumele imuli yakomakwanya amazwi enduduzo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umkhokheli webandla elincane eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe umnumzana Tinashe Jonas ubotshiwe izolo esetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa njalo uzalala esitokisini futhi lamuhla. Igqwetha lakhe umnumzana Danford Halimana utshele iStudio 7 ukuthi uJonas ubotshwe izolo esendleleni esithi uya ehofisini kaMnangagwa ukuyambopha kanye labasekeli bakhe umnumzana Kembo Mohati lomnumzana Constantino Chiwenga. Wengeze wathi uJonas ubotshelwe icala lokuthuka uMnangagwa emazweni agoqela awethula emsakazweni we-SABC nyakenye. Uzamiswa emthethwandaba kusasa. ukubotshwa kwakhe kuza ngemva kokubotshwa komunye njalo esilisa obikwa watshela umsekeli wezanu-PF wayegqoke isikipa esilomfanekiso kamnangagwa ukuthi ngamthandi umongameli. Umthetho wokubopha abantu abachothoza umongameli lo wawusetshenziswa nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba untungameli ngenkomo we-Studio 7 uxhume olwela amalungelo oluntu njalo engcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Uzacabanga ukuthi Mnangagwa wade engena embusweni laphana wathi yena seliletha okutsha uzalalela abantu, abantu bamele bebele inkululeko yokuthi bekhulume abakufunayo. Kwahlala isikhathi-ke abantu bengabothwa ngokuthethisa umongameli welizwe, but sibona sebeqalisile njalo ukwenza khona ukuthi abantu babothwa ukuthi bathethise umongameli welizwe. So kuyasidengisa sobala ukuthi kulutshwana kakhulu okutshintshile ngenxa vele kukhona, ngoba isikhathi esiningi uhulumende kaMnangagwa uyakhuluma ukuthi sentshintshile kasayenzi lalokho, but bephinde ngokuno kwakusenzwa ngomgabe, ngoba ngesikhathi kamgabe abantu abaningi babotshwa bebotshelwa-ke ukuthethisa umgabe.
Abanye babo uNdebele bengathi kumele kube le migomo kodwa khonapho, ngoba bakhona abanye abathukayo mpela abathethisayo okungelanhlonipho phakathi. Ungathini ngalokho?
Kule esikhiweni okuthiwa yi-thin line phakathi kokuthi kuthiwa umuntu uthethisiwe njengomongameli lokuthi unika amalungelo okuthi bekhuluma abakufunayo, but isikhathi esiningi zathukuthi abantu babotshele ukuthi kuthiwa umuntu uthe uzonza uMnangagwa, umuntu uthe yilokhu nalokhu. Uzananzela ukuthi even yena uMnangagwa wathi ngena wayisola imithetho yena leyo, wathi imithetho emele ikhitshwe, kodwa nangu-ke sebeyisebenzisa. So I think kumele sikhangele ukuthi nxa kuthiwa umuntu uthethisile uyabe ethethiseni njani, la imithetho ekukhayele khona. So ukuthi kungathiwa umuntu uthethise upresidenti bona ngani yinto ehluphayo, ngoba upresident is a public figure okumele
umthethandaba waphezulu ngesikhathi sika Mugabe wethu la isinqumo esasisithi ukuthuka umongameli akumelanga kube lecala, kodwa ubaba uMnangagwa waphikisa leso sinqumo ngesikhathi engumphathi ntambo obona ngezemithetho. Okwamanje amagqwetha athi azabuyela njalo emthethwandaba ngodaba olufanayo, ubona ephumelela na?
Ambona ngani balakho kakhulu ukuthi bephumelele, ngoba uzananzela ukuthi nxa umuntu engumongameli welizwe akumelanga vele ukuthi kujele icala ukuthi uthethisiwe. And uzananzela futhi ukuthi bonke abantu abahanjiswe ekhoti mhlawumbe abafika ama-300 owakuthiwa abathethise umongameli welizwe, akula ngisho lo muntu oyedwa owagwetshwayo, bonke bathola bephuma. Bona ngani amagqwetha angahamba ecourt eyi-challenge indabana le kulethanshe ukuthi bangayiwini.
Lo umnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni lontungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa njalo lelunga lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma, yena othi abantu abethuka umongameli kumele bebotshwe bejeziswe.
Zwana mfowethu, into le ibaluleke kakhulu kakhulu kakhulu, asonto omele siqhuba ugatsha ngayo. Singabantu abavela esintwini, siyakwazi ukuthi nomana wonke umuntu omdala uyevele engumzali wakho. Ukusithi wena unje ungatholakala uthethisa ngothuka ubaba ngumama elakhelane laye, ubujeziswa okufanayo nokuthi uthethise owakho ubaba lomama. Ihofisi kamongameli welizwe ihofisi esuka ku-constitution eZimbabwe. So nxa wena uzakuthi wena ahloniphane ama-rights ami lani lani lani, kodwa ungavuna ukuhlonipha ihofisi esuka ku-same constitution aleyo ebambe ama-rights akona lawo futhi, uyawufunda ukuthini? Namhlanje sihlezi lapha sikhangele ubaba uNelson Chamisa uzama ukuncintisa khona angelabe ngupresident. Sithi kona-ke mhlawumbe ngelakhe thize ukutholile ukuba umongameli isehofisi naleyana, abantu bezanupresident besiyemthuka, kungaba yinto eqondileyo nayo naleya. And ilokuzeni impendulo eyodwa elungileyo yikuthina akulunganga. Uyabona ukuthuka lokuchothozela kwana sithi ngesingizi criticizing yinto omele sizalo zithiyeni.
Yebo, bakhona abathi uTinashe Jonas usuke edlulise amalawulo ekuchothozeni umongameli Mnangagwa, kodwa kulalo njalo obotshiweyo obikwa etshele umsekeli wezanu-PF obegqoke iskipa isilomfanekiso kaMnangagwa ukuthi akamthandi uMnangagwa. Licala elingabotshela umuntu yini lona lelo babuchu?
Leyo indaba okhuluma ngayo andabona ukuthi indaba e-specific engazi ukusuka endlela ehamba njani ukuthi umuntu ezafike ekubotshweni khonapho. Owanti abona nxabani sebekhuluma nomzane bavamile zilini bafuna ukukhuluma i-one side story kuphela. Yena le ezaseva yena umuntu yena lo kuphela. Ingasakhulumanga yonke izivale sikhangele le-two sides ngoba akulandaba engela-two sides. Kulekani side le-inye side. So wonke amasayidi lana angalalelisisa kuhle kuhle kucungule kuhle. Uzathola ukuthi kona layo emhlawumbe uphume edlulisa amalawulo kumbe uzilo kwanasho ukuthi kona i-potential yokukhoza i-fight ngoba mina nxanga isigoli ukuthi bahambesana ungakwazi ukuqhiloza njalo. Andilami ngomuntu ngingasibona ngizonda.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Kusenjalo inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Human Rights Watch ithi ukudingisisa ekwenzileyo kuveze ukuthi kufe abantu abalichumi lasikhombisa kwadlengula njalo inani elifanayo labesifazana ngesikhathi amasosha lamapholisa ekhahlameza abantu phezu kokutshengisela okwenzakale ngenyanga kaZibandlela. Embikweni ewethule namhla inhlanganiso le ithi njalo ukuhlukuluzwa kwabantu ngohulumende kusaqhubeka elizweni. I-Human Rights Watch ikhuthaze amazwe ayakhelane leZimbabwe ukuthi angenele kumiswe ukuhlukuluzwa kwabantu lokuthi njalo kube lophenyo phezu kokubulawa lokuhlukuluzwa kwabo libutho.
Yebo yebo yebo, mzwakazo omuhle. Mina nginguma igobe umsakazi we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo Always Be Connection ngo-8 ntambama. Namhla sixoxa ngokwenziwa ngabatsha abenza imisebenzi yezandla okuthiwa ngesilungu ngama-startup. Omunye wabo ijaha elafundena uFarai Musendo olenkampani elenjongo yokubutha ama-plastic ewagige kuphume amafutha awe-diesel lokunye okuthiyeneyo. Sizwa njalo ukuthi umphathi ntambo obona ngezo mfundo ephakemeyo uProfessor Amon Muruira usanda ukuthi uhulumende usenikeze amakholijini amahlanu imali efika izigidi ezinhlanu ekuthenga imitshina ezabe isetshenziswa ngabantu abafunda izifundo ezihambelana lohlelo lwemfundo ye-science, technology, engineering kanye le-sum mathematics. UProfessor Muruira uthi ihlelo ezizaphuma emakholijini lawa ezifana lohlelo lukaMsendo zizasetshenziswa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Yini umbono wenu mayelana ngesenzo sikahulumende? Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amazwe abalisa ile Australia lele Singapore asemise ukusetshenziswa kwendizamtshina yohlobo lwe Boeing 737 MAX 8 kulandela ukuwa kwendizamtshina yohlobo lolu e-Ethiopian Airlines. Kwafa abantu abafike phose amakhulu amabili. Usomlomo wedale lesenethe lemelika unkosikazi Nancy Pelosi uthi ukuzama ukususa umongameli Donald Trump ngevoti elithiwa yi-impeachment ikuchitha isikhathi ngoba umnumzana Trump engasemuntu olesisinto. Ukulandela ukulobelana izivumelwano zokusebenzelana ndawonye lele South Africa namhla eHarare emhlanganweni wesithathu weZimbabwe South Africa Bi-National Commission, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe kusobala ukuthi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe iyaphumelela ikakhulu kunhlangothi zokulima, ezokwenjiwa kwemigodi kanye lezokuvakatsha. Ukuze sizwe ukuthi ngempela kule nguquko kwezokulima na, sixoxe lommeli wemakhokhoba edale lephalamende umnumzana James Sithole okukomiti ebona ngezokulima kuleli dale njalo engowebandla le-MDC.
Kuzathatha ke isikhathi ukuze thina ephalamende thina kukomiti sikubone khonokhu ke ukuthi ngeqiniso ngeqiniso izinto ezenzakala izinto ezihambekayo. Ngikhuluma kunje ke namhlanje besiphatheke besinquse labo sithi khona ama association kumbe abameli babalimi ikakhulu abalima igwayi ngoba siqhakathekisa igwayi ngoba igwayi yilo isilimo esiletha imali yakwamanye amazwe esithi foreign currency ngoba sinazela ukuthi kathesi ubuzima obuselizweni kakhulu ikuthi siyaswela imali evela kwamanye amazwe ukuze sikwanise ukubana sithenge izinto eziqhakathekileyo ezidinga ukuthi sisetshenziswe phakathi kwelizwe esiqondana ahlanganise ipetrol amafutha okuhambisa izimota ama imithi yokulathwa kwabantu lokunye nje okuthiyeneyo. So esikwenzileke namhlanje besibabizile lalokho okuthiwa khona iTobacco i-marketing industry marketing board. So besibabuza ke ukuthi bazilungiselele okungakanani ukuze sibabuze ukuthi banayo yini imali eyaneleyo ukuthi bethenge igwayi elivela ebalimini njalo bazanelisa yini ukuthi bethenge kungela kuphuza ukunika abalimi imali zabo imfanele zabo njengalokho esiyake sibuzwe ke iminyaka edlulileyo bathe bona bakhangelele ukuthi isivuno salunyaka isigwayi sizabe siphansi.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Sonungule Mbongolwane uthi akufanelanga eleZimbabwe lithabele phezulu ngoba iParliamente yeSouth Africa isazohlolisisa lezi izivumelwano.
Siyazi ukuthi izivumelwano eziyophuma kule Financial Commission zifanele ukuthi ziyocubungula njalo eParliamente zibonakale ziyinto elungele abantu baseSouth Africa. So ngalokho asibone ukuthi abantu abo bangavumelana into ezathi ifika eParliament South Africa bayichithe. IParliament South Africa izoba nemigomo nemibandela ukuthi isakulu okuhambisana lokwamalungelo abantu lezinto ezinjalo. So sibona engaliye bangavumelana kodwa ukuthi kufakwe phansi ku-implementa kusoze ku-implementa.
Ingcwethi yecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kuchera uthi kufanele uhulumende enazelele ukuthi inotho yakhe ayihoqoluzwa ngamanye amazwe.
Ayisinto entsha le eyokuthi kulaba financial commission. So iSouth Africa ibona njengani khona ingathuthuka kule nxa i-economy yeZimbabwe iphansi. Angiboni ukuthi layo iSouth Africa ingafuthi i-economy yayo phansi. So baye besenza ama-policies athuthukisa i-economy yabo abe-South Africa at the expense of the Zimbabwean economy.
Umnumzana Sithole uthi khona kuzacaca kuhle ikomiti yakhe ingacubungula okuningi ukuthi eleZimbabwe limi ngaphi kunotho yezokulima.
Okwakathesi ngingathi mina kungaba nzima ukuthi ngithi okukhuliwe ngumongameli kuliqiniso yini kumbe kahle uqiniso kodwa sizake kuzavela ke ngokuya kwesikhathi kodwa okuphume namhlanje kube sobala ke yikuthi isivuno sethu sizabe siphansi ngenxa yendlala okungani kuhle kwani kwezulu kodwa okunye ngithatha ukuthi ngikutho futhi okwenzakaleyo ikakhulu i-TIMB leyo esithi khona ngesilungu yi-regulatory authority emsebenzini yokulinywa kwegwayi encwadini esasibabhalele yona sicela ukuthi bebuye bezonika lokhu esithi khona ubufakazi umesithi i-oral evidence kukhanya babuye bengazilungiselelanga. So okutsho ukuthi khona kasisatholanga futhi okuningi kibo bazaphenduka ke ngolunye usuku sebelakho konke ke okufaneleyo okungasincedisa ukuthi sithatheke izinqumo kumbe senze ama-recommendations kulabo abakhokhelayo leParliamente yonke kusiya ke phambili.
EleZimbabwe lisanda ukulobelana izivumelwano ezifanayo leleBotswana njalo umongameli walelo lizwe umnumzana Mokgweetsi Masisi wachasisa ngemva kwemihlangano ukuthi imali izafinyelelwa ngosomabhizimusi belizwe lakhe abafuna ukusebenza eZimbabwe yathi ngohulumende njengalokho okwaphuma kumaphephandaba elizwe. Uhulumende uthi useqinisile ubudlelwano lamanye amazwe njalo ulwisana lezijeziso ezetheswa eleZimbabwe ngumanyano we-European Union kanye lelizwe leMelika ngoba isithi zibuyisela umnotho welizwe emuva. Ngokuqhamuka ingxoxo mpikiswano yabantu bokuza kwele South Africa ngemva kokuba isiphathamandla sebandla le-ANC njalo engusiba lukhulu premier ngesilungu wesabelo se-Gauteng umnumzana David Makhura ethe abavela kwamanye amazwe badume ngamacala athile kukanti njalo ezibhedlela sebebaningi okokuthi izibhedlela sezisintwa. uBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
I'm very concerned that in some specific crimes, specific nationalities of foreign nationals are involved. Drugs, there's specific nationalities involved in drugs.
Nikhathazekile ngokuthi kumacala athile kulezi zalwane zakwamanye amazwe okwaziwayo ukuthi yizo eziwadalayo. Kulabaziwayo ukuthi yibo abathengisa izidakamizwa. Kube khona abadala amacala alodlakela kugoqela ukubulala lokubamba inkunzi imoda ezithwala imali.
Layo amazwi kamnumzana Makhura asechiye umphakathi udabukene phakathi. Abanye besithi limqoto kanti abanye bathi inkulumo eyingozi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Sipho Dube uthi le inkulumo yokuzama ukuzidingela amavoti ekhethweni oluzayo.
Angeke kuthi abantu beganga kuthi ngabantu bangaphandle noba baphakathi. Umuntu uyisihlangi eyedwa. Hayi ngokuthi ubuyaphi noma kwenzenjani. Ngoma sekuyafika nakhona bezathi afike bakhona vele izigangi ezanhaya.
Kodwa ke sinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mfanele Sibanda uthi liqiniswe elaziwayo ukuthi inkunzi esabekayo ebanjwa ngitsho libalele emalokishini agoqela iHillbrow, Beria neUvel yenziwa ngabadabuka eZimbabwe. Uthi kufanele abenza lokho bazinuka amakhwapha hatshi kwala ukusolwa bona besona.
Iqiniso phela abantu bakithi bayona la South Africa. Ungathi uyabheka isidumbu esima everyday masima la South Africa zenziwa ngabantu bakithi, bebulala abantu bakithi futhi bese kuba ngumthelela ngoba babulala nabo abantu base-South Africa. Yikubona ukuthi abantu be-South Africa abaningi ma bekhuluma bagxeke kakhulu abantu base-Zimbabwe ikakhulu ehlangathini lakithi futhi emathelele.
Kusehlakalo senzeke lonyaka sokubulawa kwamalunga emuli ayisishiyagalombili abetheswa icala leli izizalwane zeZimbabwe. Wayengiphathe indaba ogatsha lwezamapholisa umnumzana Fikile Mbalula waveza ukuthi ababamba imota ezithwala imali inkunzi besihlomile ngababengamasoja eZimbabwe. Kanti kumphathe indaba ogatsha lwamapholisa umnumzana Bheki Cele uthi imbiko yababulela umlingisi owaziwayo uSibusiso Gwinana bemthathelwa umakhalekhukhwini wakhe lokushini lesosha nguve ngeviki ephelileyo ukhombisa ukuthi kungaba ngabakwamanye amazwe. Umgcinishalo we-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Simanda uthi abaphikisani lalokho okuthiwo uMakhura ngoba ubengasoli abokuza bonke kodwa ekhuluma ngobufakazi obuphuma emapholiseni asezibhedlela.
Kube ngathi abantu bokuza jikelele bahlala besenza amacala wathina kunamacala nobugebengu obuthile obenziwa yizizalwane zamazwe athile. Kanti njalo uma ekhuluma ngendaba yasemtholampilo upremier uthe yena bakhulumisana nalawo mazwe ukuthi akhokhe, hayi ukuthi labo bantu abagulayo bajikiswe bangatholi usizo ezibhedlela.
Kunabanyeka bathi besabela ukuthi ukuphindwaphindwa kwalezi nkulumo ikakhulu iziphathamandla ze-ANC kanye ne-Democratic Alliance kusazoqhubeka njengoba kuyisikhathi sokulungiselela ukukhetho bese kugcina kudala ukuhlaselwa kwabantu bakwamanye amazwe. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nguBenedict Nhlapo.
Ngakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Odokotela bakhalala umsebenzi phezu kwesimo sezibhedlela ezingasela mithi lokunye kokusebenzisa. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usethembise ukusiza ilizwe leZimbabwe ngazo zonke indlela enelisa ngazo. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe ubotshwa isithi ufuna ukuyabopha umongameli Mnangagwa labasekeli bakhe. olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu, teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.